So we see card to send a bagu VOA in the belly.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 26 kumabasa 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili umthethwandaba kamantshi usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya owezemithetho kanye losikomiti wamapolisa ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUSI kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapolisa. Uyaqala namuhla umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba usulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe owezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye losikomiti wamapolisa umnumzana Godwin Matanga ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUSI umnumzana Munyara Zimasiwa imali engange 200,000 Zimbabwe dollars kulandela ukubotshwa lokutshaywa kwakhe ngamapolisa ngomnyaka ka 2019. Umantshi unkosikazi Victoria Mashamba unqume izolo ukuthi abathathu laba kanye losikomiti wamajele umnumzana Moses Chiwovu kumele bahlawule uMasiwa ngoba wabotshwa njalo wahlukuluzwa ngaphandle komthetho. Inhlanganiso yamagqwetha amela uMasiwa eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi wabotshwa watshaywa njalo wanqunulwa ngamapolisa emethesa icala lokudala udlakela. Athi uMasiwa wayemsulwa. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezimbabwe International Trade Fair uyaqala koBulawayo namuhla. Lombukiso ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesihlanu. Kubikwa kulamazwe alitshumi lane azabukisa emelwe ngamankampani atshiyeneyo angamatshumi amabili lanye 21. Umgcinisihlalo we-ZITF umnumzana Busisa Moyo utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abazabukisa bonke bedlula amakhulu amane. Ngokubika kwephephandaba le-Chronicle. Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo okwenziwa ngabasakhulayo kuya kusanda elizweni. Kodwa imizamo yokulwisana lalumkhuba layo iyaphambili. Ngomgqibelo kuqhutshwe umcimbi obulenhlelo zokuzilibazisa ezigoqela igigi kanye lomdlalo wenguqu obubizwa ngokuthi i-Soccer Against Drugs owenzelwe esiqintini semangwe eMathebeleland South lapho abatsha abaxwayiswe khona ukuthi batshiyane lezidakamizwa ngoba zidala imikhuhlane. Lumcimbi uqoqwe isakhamuzi salumango umnumzana Khulekani Malipiti Dube. kubika intathelizindaba yeStudio 7 uEzra Chisasbanda.
Inkulungwane ezimbili zabantu 2000 iningi labo ongabasakhulayo babuthene wongwanyana uzobukela imidlalo enguqu leminye imicimbi eqoqwe phasi womkhankaso wokulwisana lodubo lwezidakamizwa. Umnumzana Khulekani Jojoba Dube ngenye yenkokheli kulesi sigaba onguye njalo oqokela umkhosi.
Ngiyacabanga uyazi ukuthi nginceda abantwana ngoba abafana abancane uyazi ukuthi mabefula understand bengalanto yokwenza bagcina benza into ezimbi dakamizwa bagcine bangena ku wrong groups you understand. So ngiyabahlanganisa like mayizikolo zivaliwe ngibe sengibayenza ukuthi at least bayenze into zokuqinisa imizimba bejime bedlala ibhola just to get them out of crime scene.
Udube uyaphambile echasisa isizathu esamfuqa ukuthi aqoqele umkhosi
ku community. Yazi ukuthi ngiyathanda ukuthi ngincede I community yami because ngakhulela lapha vele and I love my community, I love my people. Namhlanje into ekhona I 50th birthday yami, ngingabe ngangiyenze England kumbe ngiyenze South Africa but ngikhethe ukuthi ngizoyenzela lapha ekhaya ngiyinjoy abantu balapha ekhaya. So ngihlanganise ne tournament yebhola which is I top 8 tournament.
Imidlalo yenguqu yenzelwe abatsha abaphathi kweminyaka elithumi natatu 13 kusiyafika kwangamathumi amabili lane 24. Oziba Sibanda oneminyaka engamathumi amabili yokuzalwa ngomunye wabakade bekulo umkhosi.
Hayi, siyabonga kakhulu, kuyasincedisa kakhulu njengentsha yethu ukuthi kusikhiphe ezidakamizweni, kuyasikhuphula kwenza kakhulu sithiye ezidakamizweni ngayo sifukeza kakhulu ngapha kumathalenteni. Singakukhuthaza kakhulu intsha yethu kwezindawo ukuthi like ezidakamizweni like njengomuntu omncane edakamizweni asisizi kakhulu. Sela kumuntu
ngasithina kuphosela engqondweni sina sesiba sesimele singayithanga ngomntwana omncane.
Kodwa le akhola ke lesizwa kakhulu ukuthi la kumuntu lapha emancane ekwazi ukukhula ifoka zakhula iboreni ngoba isikhathi ezidakamizwa ngesikole mangabe edlala ibhola ngoba isikhathi ezidakamizwa isikhathi etrainini.
Amazwi kaOziba agcizelelwa ngumfanyana uSiyabonga Maphosa oleminyaka elithumi lanhlanu 15 yokuzalwa othi ufunde uningi wobubi bezidakamizwa.
Into engayithokufela ukuthi bengabheni bengalaphi utshwala behambe isikolo kahle ma ukuthi mongela siphiwo sokudlala ibhola fanele uqinise ezimfundweni zabo sifundisa nje ukuthi kusasa sisibe njani.
Uhulumende weZimbabwe usungule uhlelo lokulwisana lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhula ezikolweni. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosazana Monica Mthwanga uhlele ekhuluma ukuba uhulumende wakhe uzajezisa kanzima abatholakala bethengisa izidakamizwa njalo sokwabunjwa ikomishini ezakhangela ngalolu daba. Abatsha basemangwe bathi bafundile ngobubi bezidakamizwa njalo uDube uthi uzaqhubela phambili enceda intsha yalumango ukuthi ingagcini ibanjwa ngamandla okuthatha izidakamizwa lokunatha utshwala ngenxa yokuswela okwenza. Kukanti kulo mkhosi izakhamizi zakongwanyana zithe zasutha zanatha zijabuliswa ngokuningi okugoqela umculo lodumo uClement Magwaza kwaze kwasa. Ngimele Studio 7 kwangwanyana emango yePlumtree igama lami uEzra Chisasbanda.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi ivumelana lenhlanganiso yabo somabhizimusi iConfederation of Zimbabwe Industries kudaba lokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthi umkambo wokuthengisa imali yaphandle oqhutshwa libhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe awuqhutshwa ngemfanelo. Umbiko weCZI lo ucunule usibalukhulu weReserve Bank umnumzana John Mangutsha yena oyethule owakhe umbiko echothoza osomabhizimusi laba. Kodwa unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi okukhulunywa iCZI kuqondile
abakukhulumayo kukhulunywe yezisebenzi ekuqaleni bakwala bavumelana lohulumende ukuthi into enhle nxa sebekubonile hayi bathi abantwana ke benja kabavule amehlo langa elilodwa kuyasijabulisa ukuthi labo sebekubonile esasivele sikubonile ke thina ekuqaleni.
Abe Confederation of Zimbabwe Industries bathi umkambo kahulumende owebhanga elikhulu lo okuthengisa imali yaphandle ukhanya ungaqhutshwa kuhle ungani kulokuqilibezela kumbe imisebenzi yenkohlakalo eyenzakalayo khonapho. Kodwa uMankutshka uyakulandula lokho uyabasola kakhulu osomabhizimusi laba uthi bakhuluma into engekhoyo.
Luhlelo ababethele ufanele luphathise abamabhizimisi. Nxa abamabhizimisi sebethe khona hatshi kaluphathisi kaluncedi kalusoze luvuselele umnotho. Aluba ke uhulumende uyalalela phela njengoba ekuqaleni ubetheka sozalalele kuzisebenzi njengoba abamabhizimisi babevumelana laye. Nxa sebesala ke abamabhizimisi okuyibo kufanele bethole kumbe bebenefite aluba ke uhulumende kumbe aluba ke ureserve bank aluba uyavumelana lakho. Kodwa ke akusimangalisi ngokuthi lathi sathi sikhalaza kumbe sikhonona satshelwa amazwi amabi ukujwayeleke lomuntu ukuthi nxa umcebisa ale engavumi siyakhumbula simcebisa ngokuthi imali ayilethayo ke ayilahlonzi imali ezahlupha saphikisana la emahofisini akhe ekuqaleni ethe nxa ingasebenzanga uzatshiya umsebenzi sithe sesimlanda ukuthi simtshele ukuthi hayi isisehluleki ile ukusebenza aphuma phela umsebenzi watshintsha njalo inkulumo. So ngumuntu nje ongancediyo ongalaleliyo yikho nje sibona ke engani ke uyathethisa ke laba abakhuluma iqiniso.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kwezombusazwe zithi ukhetho oluzayo alusoze lube ngolukhululekileyo ngaphandle kokuthi kwenziwe inguquko ebanzi egoqela ukukhethwa kutsha kwamalunga eZimbabwe Electoral Commission. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana efidlela Ncube.
Zinengi inguquko ezidingakala ukuthi zenziwe singakabali nje okunengi yona izekhi ngokwayo kumele ingabi ingxenye yezanupf njengalokhu isenza. Imisakazo kahulumende iZBC kayingabi ingxenye yezanupf, amaphepha kahulumende kangabi ingxenye yezanupf, amapholisa kangabi ingxenye yezanupf, bonke abezomvikela kabangabi ingxenye yezanupf. I-Electoral Act kumele isebenzele wonke umuntu ingavimbele ukusebenza kwe-democracy njengalokhu siyibona. Abantu abangaphandle kwelizwe kumele bavunyele ukuvota bonke jikelele kungakhathalekile ukuthi bangaphi. Ngokuba nxa kuvota abanye enye ingxenye ingavoti ayikhetho lusuka lungakhululekanga. Kanti ke futhi i-voters roll kumele iguqulwe ngendlela engakhona. Okwakhathesi kulabantu abafa kudala labantwana abancane kakhulu abangakafanele ukuthi bavote. Zinenge izinto ezingamanga kahle nge-voters roll. Zonke lezo zinto ungazihlanganisa uzazibona ukuthi kakumanga kahle. Kanti ke abathika kufunakala ukhetho olukhululekileyo ngabantu beZimbabwe. I-free and fair election ifunwa yi-constitution yeZimbabwe, hayi i-constitution ye-America, hayi i-EU, hayi i-Asia, kodwa i-constitution yeZimbabwe. Ngokunjalo ke inguquko esikhuluma ngazo sithi ama-electoral reforms zigcwalisa lokho okufunwa yi-constitution yeZimbabwe.
Amabandla ikakhulu aphikisayo ungathi afaka umfutho owaneleyo yini ukuze kwenziwe inguquko le okhuluma ngayo?
ayisiwo wonke amaqembu aphikisayo akhuthalele i-electoral reforms, kodwa akhona njalo amanye afuqa kakhulu. Kanti ke akungakhohlakali ukuthi nxa sisithi electoral reforms sisithi ukhetho kalube ngolukhululekileyo, kasitsho ukuthi luwinwe ngamabandla aphikisayo. Sitsho ukuthi kalube ngolukhululekileyo ukuthi abantu bavote bekhululekile ukuthi bakhetha liphi iqembu abafuni liphi. Ngakho-ke akulasizathu sokuthi ibandla le-ZANU-PF libe madolonzima ngaphandle kokuthi nxa lisesaba ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngeke liphumelele kulo, kodwa ukhetho olukhululekileyo lufunwa yi-constitution yeZimbabwe. Ngakho kumele lulandele, kungakhathaleki ukuthi ukhona otshaywa likhanda ngakho, kakube lo khetho olukhululekileyo ngokuba umthetho welizwe leZimbabwe uthi ukhetho kalukhululeke.
Umongameli Mnangagwa Ncube sesike samuzwa esithi akusela nguquko ephathelane lokuqhutshwa kokhetho ezakwenziwa, ngoba konke okwakumele kwenziwe sokwagcwalisiswa sokwafezwa. Kukhona yini mhlawumbe okungenziwa nguZulu okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi aguqule indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo?
Abantu beZimbabwe kumele basukumele ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo. Bona ngokwabo yibo kumele bafuqe bese zinhlanganisweni ezihlukahlukeneyo ezamabandla aphikisayo. Kunye lalizibandla leZANU-PF kumele likhuthalele ukuthi iconstitution ilandelwe. Amabandla ezokukholwa, ama-civil society organizations, ama-citizens eZimbabwe wonke jikelele. Kanti kumele kukhuthazwe lo mhlaba ukuthi uncedise ukuthi kube lenguquko endleleni yokuvota kweZimbabwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Abakucele leZANU-PF bona bathi konke kulungile njalo akula sidingo senguquko. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-News Day ithi abasakhulayo beZANU-PF batshayene kwabaluthuli eChinoyi ngesonto ngesikhathi beqhuba ukhetho lwenkokheli yabo kulumango. I-News Day ibika ukuba iZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi izathungatha ibophe izikhohlakali kugatsha lwezimra ezenza imisebenzi yokungethembeki emingceleni yelizwe. I-Chronicle ithi uhulumende useqalise ukwakha izikolo zama-boarding ezedlula ikhulu 144 endaweni zelizwe ezichiyene. Yo. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani. Hayi, mina ngapha sikhathele ngabantu be-census lapha. Uyazi imibuzo abakubuza yona. Umuntu akubuza ukuthi umkakho ungaphi, nxa lilala lilala njani, ligezele esinkini. Akubuze umumtshela abantwana ukuthi umntwana u-grade 7, u-8 u-grade 7 uyenzani okokuziphilisa, u-grade 7 swazala abantwana abangaki, wafelwa ngabangaki. Imibuzo bani vele yona le abasibuza yona. Mina bazwisise singazi lini, hayi but hayi abanye mbaxotshile, mbaxotshile sibili ngoba babuya beyiziqembu ezijeneyo u-attend abanye ilanga lisiyane sokulabanye bekubuza nje imbuzo esisile engaqedakaliyo. Hayi khathele thina, kathi vele i-census yakhona isinceda ngani ngoba sihlala sibalwa every time, akuphumi lutho, asikaze siphiwe lutho. Ngeyani lingichazisela, ngeyani ngeyokusihlukumeza kuphela.
Ninjani, ninjani ku-Studio 7, ninjani ku-Studio 7, kwazile kuseni, sibonga ithuba. Kuya ngendlela elenza ngakhona, ukusinikeza ithuba, ukubana sikhulume isemsakazweni ne-Studio 7. Hawu siyabonga, siyabonga, siyabonga abantu be-Studio 7. Mina engakusho umbono wami okhona ekhaya ngale eZimbabwe, angeke kwafakwa lunga, angeke kwafakwa lunga, ifu singakhiphanga iZANU-PF, ifu singakhiphanga iZANU-PF, ngeke kwafakwa lunga, badala ngeke. Kwamele siyilungise le ndaba, kwamele siyilungise. Sesihambe siyovota, sivote liqembu eliyi-1 i-CCC, sikwazi ukubana siyakuphi phambili, siyakuphi emuva. After lapho sengikhona sibone ukubana yiphi iphathi esesingangenisa ihlokwile i-CCC. Ngithanda ukubonga mina nguThembe Nkosi endaweni yasePitoli, ngihlala ePitoli e-South Africa, kodwa ekhaya ngile phansi khona ngale matoko matodini lapho kuphuma khona umqondisi MRP, iqembu lami elikhulu. Ngiyabonga.
njani Studio 7? Yebo yeli yakhuluma lokho elikukhulumayo kaZuzu. But asikutholanga konke sasudingana namhlanje umhlabathi asilawa abaningi. Abaningi asilawa umhlabathi. Ningabuka lapho lalapho uNkomo yebo wasebenza ivision yakhe azange iphelele. Namanje ivision yakhe vele kayiphelelanga. Singakhuluma lokhu lalokhu lalokhu sikhulume ngomhlabathi. Umhlabathi baningi abantu abangalawo ikakhulu le intsha esakhulayo ilendi kabalayo ukuthi labo bakwanisa ukwakha izindlu zabo. Singakhuluma sikhulume sijabulele i-independence kodwa ayilakho okuningi esilethela khona emaNdebeleni esisakhumbula ngakho igugu round kuphela. Okunye ngizothanda ukubonga umfokamoyo umqondisi. Hayi usebavulile abantu bakithamelo ngobe sikudingayo kuleli lizwe sidinga ukuhlonitshwa sibonekale lathi njengabantu hayi ukuthi sibe lokhu esisehliswa isithunzi sisenziwa njengabantu abalutshwana senziwa njengabantu abangafundanga lapha sidinga ukuthi sibabonise ukuthi sikhona bangabona ngathi kasikho ingane asikuboni lokhu abakwenzayo sesibhode yonke indawo sakhangela indawo anazonke lapho kusetshenzwa khona ama-institutions aka-government uzathola ukuthi yibo yibo yonke indawo so bona bafuna kuphethe ngani siyekele kunje angeke safa sayekela kunje sinokulungisela abantu abethu kusasa elingcono sehlukane sizamile ukuphila lakho kodwa kwehlule so mina mzilankatha hayi nyala ngithi mina hayi kazibuyele emasisweni kubuyele lapho kwakuvele khona kukhona ngesikhathi amakhiwe engena kuleli lizwe sehlukane and yikho okuzaqeda umsindo okuzaqeda ukuthi singaxabani omunye nomunye abesendaweni yakho ukwanisela ukuzenzela lokhu abakufuna and labo khonalo kuzabajabulisa emashonini ngoba kuyabo ngasela muntu okhuluma labo lathi sabe sesizibonela ngapha labo bezibonela ngale so lolu daba lulungiswe i-United Nations ingenele ilulungise lolu daba.
Siyabonga Studio 7 basakazi labo bonke ama supporters e Studio 7 labalaleli bonke jikelele uChris Ntungamili Nkomo awabantu bonke nje uPrexedis Jeremiah obana ezingabaqambanga zizwe ndiqanjiwe ngiyalibingelela lonke ngiyabonga kakhulu kususe indaba ezimnandi kangaka siyabonga kakhulu lokuthi sicebisa kakhulu ke lapha nzama ukucebisa izihlobo zethu eSouth Africa lezo into Operation Dudula leyi iza kuza ngelina ngabe libele njengento eza ngesikhathi seGugurawund eZimbabwe iGugurawund abantu babesingayibuye kayibuye uyasavuma sonke la i-Operation Dudula leyi mkhani ifika ngikhalela abantu abalabantwana khona ngale abalabantwana khona kodwa ngani bayafuqa abantwana bezekhaya ezilonga umntwana engwaba ngani bayamfuqa zekhaya kakhulu abancane ngoba nxa ifika izabadudula bengelathuba lokuthi ephinde edobhe umntwana laphana abalekamchiye abantu labani inhliziyo ezingabuhlungu njalo bula beyikwanisa ukutshisela umuntu endlini bekutshayelele phansi kumbe noma bakuthathe kube ngokwabo ungaphindi wafakwa kubona futhi okungumntwana ngiyabaguguzela ukuthi ngani bathatha abantwana bebesekhaya besalele bona kuzathi kungaba right nxa kuyukuthi kuyadlula bebathathe kuhle kuhle abantwana ngoba leka ibuyele emuva singathabisani i-Operation Dudula leka ibuyele emuva lanxa uyilalela sokukude iqalisile kuzezofika namhla kayitshedi loku ikhanye ngani ya-eda ngiyabonga ngundebelo okhulumayo eZimbabwe esusa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili kweleSudan ekulwisaneni phakathi kwabelusi labalimi. I-Reuters ithi eleRussia selixotshe izikhonzi zakwele-Germany ezingamatshumi amane 40 ngemva kokuba ele-Germany lithethe inyathelo elifanayo. singene kudaba lwemelika. Inkisela edabuka kwele South Africa esiyisizalwane semelika umnumzana Elon Musk usethenge inkundla yokuxhumana ebulenjini be-internet iTwitter ngemali engange $44 billion. UMusk ulamankampani agoqela elungisa ama-rockets e-SpaceX kanye lelungisa izimota ezisebenzisa amandla kagetsi e-Tesla. Iziphathamandla ze-Twitter zivumelene ukuthengisela uMusk linkundla izolo. Lanxa bekhona abakujabulelayo lokhu, abanye bayakusola ngoba umnumzana Musk esithi uzayekethisa imigoqo ebisenqabela abantu ukwethula yiloba yiphi imbono kulinkundla. Sibuze usomabhizimusi weZimbabwe ohlala eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ulubona njani lolu daba.
Lokho kwenze umnumzana we-Elon Musk kakhulu thina njengama-African. Kumele sikuthokozelele kakhulu mnumzana Nkomo ngoba ngomnye wethu phela obuye laye vele Africa wazofika lapha wasebenza gadalala wa-achiever abathi yi-American dream yakhe sibili. Into enhle kakhulu leyo enziwe ngu-Elon Musk ukuthi athenge i-Twitter namabhiliyoni amaningi kangaka. Yiyo phela abathi essence of capital. Ungabuya lapha eMelika uzosebenza gadalala nzima, umvuzo uyawuthola. Thina njengoba lathi sinje siku-IT space, uba i-role model yethu kakhulu sibili u-Elon Musk. Mina nginje ngingu-CEO wama-app amabili, enye yi-Truckify app lei, eyiyo enika imisebenzi yama-commercial truck drivers. Laba ba-drive amagonyeti ekhaya baphuma ukuvuka nje, bevula i-app. Bebone imisebenzi yabo, sebekhetha umsebenzi abawufunayo, sebethwala umthwalo, sebesiya deliver. Ngilenye iApplay esetshenziswa kakhulu kuma-restaurant okuthiwa i-Grabler Technology, eyiyo etshintsha indlela esasikhangela ngayo i-menu yaku-restaurant. Instead yokuthi sibe sibala iphepha le-menu singakwazi ukuthi ukudla lokhu yikuyini, eyami i-technology entsha le itshengisa imfanekiso yokudla lokhu okuphekwa yiyo leyo restaurant. So ngingathi Instagram of restaurant food photos. So lokho kwenza ukuthi umuntu noma ekhangela imenu ye-restaurant adle ngamehlo ngoba uyabe bona imfanekiso yokudla konke sokuphekiwe yi-restaurant le, ebona imfanekiso ephomba ku-scroller nje up and down. Uyabona into enhle le app yami yokuthi nxa ingafaka endaweni enjenge e-Victoria Falls ngale kuma-restaurant kumbe kuma-hotels, ngoba i-app yami iya-translator futhi ukudla in a different language ukuthi njoba i-tourism in nengale Victoria Falls ama tourist kathesa akwanisa ukuthi avale ukudla ngesijelimani, ngesifrench, uyabona kumbe isiSwahili, ngesiPhuthukezi. Kuba kuhle kakhulu ukuthi kube le technology ese Victoria Falls eyelungiswe isizalwane saseZimbabwe. Uyabona njengakhona okwenziwa njani ngu-Elon Musk. Kuhle kakhulu sibuthi nxa iGrabler ingaba sendaweni enjenge Victoria Falls iyenza i-tourism ibe lula kakhulu ezivakatshi zonke, ngoba ukudla kathe sezikwanisa ukuthi zikubale ukudla kwakithi eZimbabwe, but zikubala ngani? Nge-language yakibo. So lokho kwenze ngu-Elon Musk kuhle kakhulu sibili, siyakuthokozelela. And lathi lokho esingemuva kwakhe ukuthi kwelinye ilanga lizabe lisibala lathi kuthiwe isizalwane saseZimbabwe laso sesithenge enye i-billion dollar company khonapha eMelika. Kuhle kakhulu lokho kwenziwe ngu-Elon Musk.
Uthi u-Elon Musk uzavumela abantu ukwethula imbiko yabo bekhululekile kungakhathalekile ukuthi bathini kulinkundla. Okwenza abanye besabele ukubana le mbiko exabanisa abantu, imbiko elenzondo, isizavunyelwa ku-Twitter. Uthini ngalokho?
Lokho sibili kuzaba ingxabangxoza ku-Twitter ngoba kuzadala nje sibili ukuthi kube labanye abantu abazabe bekhuluma izinto eziziyelale nokuthethisana. So into yangikhona leyo asikayazisisi ukuthi uzayivikela njani.
Umnumzana Musobanzi Ncube ngusomabhizimusi weZimbabwe odabuka kokapho esilobela ohlala eMelika. siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba usulaye abaphathintambo bakahulumende ukuthi bahlawule isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS kulandela ukuhlukuluzwa kwaso ngamapholisa. Uyaqala namuhla umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair. Ingcwethi zithi kumele kwenziwe inguquko ebanzi ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.